Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 25 kumbimbitho 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo lwama-primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke namuhla, kodwa abanye abasekeli baleli bandla behlulekile ukuvota ngoba amabizo abo ebengekho kungwalo zebandla. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphume kufilimu ye-Al Jazeera siziqhenya ngemisebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwegolide. Umnumzana Hubert Angel uthi akalacala alidalayo. Abesifazana beBethel eGwanda South bathi sebesenelisa ukuphilisa izimuli zabo ngesivande abasisungule ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyisiphithiphithi namuhla abasekeli beZANU-PF bevota kukhetho lwabo lwama-primary elections bedinga abazabamela kukhetho lwezwelonke olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Kodwa bekule ngxabangxoza kobulawayo lapho abanye abasekeli baleli bandla abehluleke khona ukuvota ngoba bethole amabizo abo engekho kuluhlu lwamalunga eZANU-PF. Kubika uEzra Chisaspanda.
Bobulawayo abasekeli beZANU-PF baphume ngobuningi besiyavota, kodwa abanye baphenduke bethukuthele ngemva kokuhluleka ukwenza lokhu ngoba betshelwe ukuthi amabizo abo ebengekho kungwalo ezitshengisa ukuthi bangamalunga aleli bandla. Esitishini esisodwa kuphela lapho bekuvotelwa khona ku-Ward 26 emganwini, abantu abalikhulu behlulekile ukuvota ngalesi sizathu. Abasekeli beZANU-PF laba bathi amabizo abo akhithiwe ngabomu ngoba inkokheli zaleli bandla zilabantu ezifuna banqobe kukhetho lolu. Omunye wabo unkosazana Selina Chiromo.
Amasenethi sabhala averifywa, but thina amasenethi wonke awakho baba. Thina njengathi sibone ngikita mangena, sitholisele 1 out of 9.
Omunye njalo umsekeli weZANU-PF uGogo Mandebele uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngokuvinjwa kuvota libandla lakhe. Ngakho uthi ufuna luphindwe lolukhetho.
Uvuke kuseni sibili, ngijabulile lami ukuthi ngizovota, ngizofaka ucala. Nga ngifika ngifica ukuthi iseli yethu isenza ngakhona amabizo kawakho kusicaphulile.
Umnumzana Sipho Gandari layo uthi uthole elakhe ibizo lingekho.
Bakhona abantu ababafunayo bona, yibo abala mabizo abakhona, bazama ukucila.
Obekhangele ukhetho presiding officer kuward 26 umnumzana Ntando Dube ukufakazile ukuthi ngempela abanye abavotanga ngoba amagama abo ebengekho kumasel.
Hlupho nje kuphela olukhona ngabantu abangathola amabizo abo. Amanye amasela abhaliweyo angekho kulawa thina Islam. Kwanye bayakuzwisisa, abanye akabakuzwisisi. Yikho njengani kuwe wabani kuba nekuyi-commotion imbijana. That we managed to tackle that.
Ilunga ledale leZANU-PF Politburo umnumzana Chinga Dube uthi ingxabangxoza le idalwe ngabaqhuba lolu khetho okuthiwa bazimele bodwa abe Forever Associates Zimbabwe Trust. Bona ababikwa bephiwele umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Angikwazi ukuthi kwenzeke. Abaphambanisile bekabai bahlanganisa bahlanganisa. Bona ababi okuthiwa yi-PAS laba bangayitoveat abangayita amabizo okuyasala kunjani.
Endaweni eziningi zemathele North le South kubikwa abantu bavote ngokuthula kokanti amaTrend West kukhanya amaphepha ovotisa aphuzile ukubuya njalo ukhetho kulezi ndawo lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba abantu bebaningi kakhulu. Umnumzana Christopher Mthwanga isikhulumeli sebandla le ZANU PF
kukhanjiswa kwamaphepha ukuvotisa eMashonaland West awenzakalanga kuhle ngakho ukuvota ngeke kuphele namuhla ngoba amakhodi akafiki. Siqiniseko kodwa mana ngikhulume lo PC nguye umnikazi.
Emidleni zasemasingo okhetho lolukhane lokwenziwa kusasa lungedlula ukhetho lwezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ukuthi ukhetho lwezwe lonke lokudinga amakhansela amalunga ephalamende kanye nomongameli welizwe lonyaka luzaqhutshwa ngaluphi usuku. Ngiyimele Studio 7 igama namu Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lwezwe lonke obeluqhutshwa lugatsha lweZimbabwe Electoral Commission olwe-mobile voter registration oluqale mhla ka-12 luqhutshwa kusasa. Phansi kwalolu hlelo iZEC ibiphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni ase-Europe lawe-Americas, umnumzana Hubert Angel, yena ophume kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera eziqhenya ngemisakazo yenkohlakalo wethule umbiko namuhla esithi akulalutho olubi alwenzayo. Umsakazo we-Al Jazeera ngolwesine wethule ifilimu eveza imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuthengisweni kwegolide kwele Dubai. Kule filimu u-Angel utshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuzithwalela imali engcolileyo engatholakalanga ngendlela ezinhle efika ku-$1.2 billion angenelayo eZimbabwe zibe seziyisebenzisa ukuthenga igolide okuyimisebenzi yenkohlakalo athi uMnangagwa uyayazi. Kule filimu ukhuluma njalo lo nkosazana Henrietta Rushwaya oke wabotshelwa ukuzama ukuphuma legolide elizweni ngudlu. Kodwa kumbiko wethu lenamuhla u-Angel uthe abe Al Jazeera wabamukela ecabanga ukuthi ngabatshali bezimali abaqotho engazi ukuthi yizigilamkhuba. Ulandule njalo ukuthi uRushwaya nguye okhulumayo kule filimu. Kwamanye amafilimu azayo u-Angel ubikwa ephuma ekhuluma ngodaba lwegolide lomkamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lendodana yakhe. Kodwa uhle wakulandula namuhla lakho wathi labo kayisibo abakufilimu.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula.
Abesifazana beBethel eGwanda South bathi indlala sebeyizwela kubo makhelwane ngoba sebesenelisa ukuziphilisa ngenzuzo abayithola esivandeni abasakhe ngo-2019 bencediswa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Unkosikazi Angela Dube ngomunye wezakhamizi zeBethel ezingama-42 ezabamba iqhaza zasungula isivande se-Progressive Horticulture Garden ngenjongo yokuthuthukisa impilo zazo zincediswa inhlanganiso ye-Hand in Hand. Uma Dube uthi kusukela ngo-2019 beqalisa ukulima kulingadi ngokuthelezela, impilo zabo seziguquke zaba ngcono kakhulu ngoba sebethengisa izilimo zabo lezithelo.
Sinezihlahla, sinemesari, sinembheda yethu esiyilimayo embhida lamabhathanathi lamatamatisi. Khathesi kunje sinemalemoni angu-1350 asemibili, leyinye ivarayethi amagwava, amapopo lamagrepsi.
Intokozo kaMadube labanye bakhe abalima kulesi sivande ivele sobala ngolwesithathu lapho abaqhube khona umcimbi wokuthakazelela ilanga labomama ele International Women's Day lona elinanzo emhlabeni jikelele mhla ka 8 kulinyanga. Omama laba babuthane bebukisa isivande sabo beziqhina kakhulu ngemsebenzi yabo. Unkosikazi Gertrude Ndlovu laye ubekhona.
Isingezelo okuningi kakhulu, abantwana besikolo ngiyabhatala, ithukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga, angisakwazi lokhani ukubhoda ngemizi ngithi ngicela impuphu ngoba ngisebenza phakathi kwalingadi ngizilimela.
Ngaphandle kokulima abesifazana laba bathayelana imali baphinde bayibolekise kutsho unkosikazi Maria Mkoni.
Sifusha imali ngenyanga ngenyanga, sifusha imali eyi-R50 ngomuntu ngenyanga. Singayifusha sesiyibolekisana, singayibolekisana imali leyi sesizala emuntwini esithi ibuya labantwana. Nxa ungathatha i-R100 yethu ibuya ile-R20 phezulu.
Abesifazana laba badukubambana kunhlelo zokuzithuthukisa kubapha amandla okuzimela lokuvikela amalungelo abo. Nangu unkosikazi Siceliwe Moyo isakhamuzi sesengezane.
Omama kudala sasingabonakali singabantu, omama bebangafunyeli ukufaka imbono.
Umbuthano wabomama laba ungenwe iziphathamandla zengatha zikahulumende kanye lezinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa kakhulu uzulu weZimbabwe eye-Dreams. Isiphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Nicholas Banda uthi balomlando kuphathisa abesifazana ikakhulu kwezempilakahle.
Sikhangele amankazana aleminyaka engu-10 kuya ku-24, siyanika amaphilisi e-family planning, siyanika amaphilisi okuzivikela umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Abekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission bebekhona labo kulombuthano bejabula ndawone labomama besifande seProgressive Horticulture Garden. Umnumzana Daluhle Sibanda ngumqondisi wale commission emdlubulweni emaNdebeleni.
Isothe commission siyayenza sikhangelisise kakhulu ukuthi kathi yiphi imigoqo evimbela ukuthi abafana namakazana bangabi namathuba alingana.
Umqoqo wenhlelo zamabhizimusi kunhlanganiso yeAndinent unkosikazi uNami Dube uthembise ukuthi bazaqhubeka besebenza labomama beProgressive Horticulture Garden ngokubadingela imikambo emikhulu yokuthengisela izilimo zabo emadolobheni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBethel eGwanda South ngu-Albert Ncubela.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla.
Ibiza lami ngu-Senator Lillian Tim-Dias. Ade ngikhona ku-opposition iku-MDC Alliance khathesi ke since 2021. Hayi ngachiya. Ngijoyine iZANU-PF sibili ngezizathu eziningi. UPresident E.D. Mnangagwa uthathe ilokhuza ipower and uthathe khathesi, kodwa mina mbona ukuthi wakhona oyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe, ufuna ukulalela umuntu wonke. Yikho waforma into ethiwa yipolar. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama-vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama-business community, ukhuluma lama-miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi Bed Bridge yelichiyeyo 3-4 years ago sintshintshile, sihle kakhulu. Sokule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bahlala be debate
Angikhulumi ngiyakhuluma izinto eziningi, ngikhuluma ama roads, ngikhuluma ama buildings, ngikhuluma ama clinics, ngikhuluma izikolo, bonke lokho kuyenziwa yi Second Republic ekhokhelwa ngubaba wethu u President Edimna Nangagwa. Yelina, mina angithi ukuthi izinto zonke hayi sezihamba azonke zi right. Kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle. Liyakwazi ukuthi la iAmerica ilama street kids. La iAmerica ilabo abantu abalendlala. Liyakwazi ukuthi kulama areas alabantu abalala phandle, abanye balala under ema bridges. Kodwa sikhuluma nge first world country. Lingakhangela iUK layo ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi bayakhala ukuthi silendlala igovernment ayisiboni. So mina nxa ngikhangela ukuthi upresident wethu upresident Edimna Nangagwa uyazama konke ukuthi izinto zibe right.
Abanye bakhona ukuthi umnotho welizwe uyawa, akula magetsi, izisebenzi zikahulumende zilaholo elithe xaxa, abantu bayalamba, akula msebenzi.
Zwana sisi wami, and ngicela nje uzimzwisise nganti upresident wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle. Ngithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition lingitshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili ekhuluma ukuthi mina ngiyakwanisa. Le confusion ekhona, ngithi mina akula lizwe elingalama problems elingelankinga. Sifuna ukukhangela iSouth Africa bayakhala lawo akula magezi. Sifuna ukukhangela oMalawi, sifuna ukukhangela ezindawo. iZimbabwe ingcono yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibedle, ukuthi kwakhona into le iphele eEurope, eAmerica. Nanti abantu abanengi basebenzisa igas, ielectricity, siphomba ukulayitha nje amaglobe, amalights, lalani. Nanti umntanami omunye oseUK ade ngitshela ukuthi because eUK for example, to warm themselves, they've got these heaters in their homes. They cannot even afford that. But if you look at most homes, they use gas, okay? They use solar, okay? So, akula anto esingayikhuluma ukuthi no, halapalu, no, this and that. And we have to support our government. But how can we, if we keep on advocating for the sanctions? So, to me, I have no regrets. I joined ZANU-PF willingly. It's my democratic right.
Leyo bekuyinxoxo, Senator Lillian Timvios, ilunga lebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa Wajapi Bango Dube. Sihlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
Udaba lweglobal warming babu Gande ludaba oluluqiniso njalo ludaba olwenza ukuthi izinto eziningi zitshintshe ikakhulukazi isimo somkhathi. Ingakho sibona ukuthi izulu kathesi silisina ngendlela ehlukile kulaleyana ekudala ngisho lokuqanda akusafanani lendlela okwakuqanda ngakhona kudala. Baqinisile abasho njalo ngoba kakhulu okudidemayinayo okwenza ukuthi sikubone ukuthi ngempela kuliqiniso. Ikhona indawo kuthiwa yi-Greenland. I-Greenland lapho okule glacier khona okwenelisa khona ukuthi ama-scientists bahambe bayestadisha bayekhangela bayebona ukuthi ukuncibilika kwama ice lawana kuncibilika kungakanani njalo ancibilika ngezinga elingakanani ngokuphangisa ukungakanani ngemva kwesikhathi singakanani okutshengisela sobala ukuthi kathesi ama ice lana asincibilika masinyane ngesikhathi esifitshane nje uthola ukuthi indlela asincibilika ngakhona asincibilika kakhulu okuyinto eyenza lakhona ukuthi ama sea levels akhuphuka ephezulu sigcina sesibona sokuba lezinye sibona sesiba lezikhukhula zamanzi izulu lisina okudluleleyo nxa lisina okwesikhathi nxa nxa ukuthi ilanga lichisa lichise kakhulu lezinto zakhona azisenzeki ngendlela eyayisenzeka ngayo kudala ngendlela okwakumanisheka ngakhona imbandela yakho khona lokhu kathesi izinto ziningi ezigaywayo njalo labantu sebebaningi emhlabeni abantu abathenga lezi mota esizidrayivayo izimota ezikhipha ama-emissions amaningi ayenza ukuthi kube i-global warming ibe khona okuyinto abantu abanye abantu abaningi esingakunanzeleliyo sithi kwesi sikhathi nxa kukhulunywa sikuthatha ukuthi hhayi yizinto zesikhiwa kodwa noma into zengaphi kodwa-ke nxa sisiyakhangela ama-floods nxa esenzakala noma ukungani kwezulu nxa kusenzakala akwenzakali emazweni amakhiwa kuphela kodwa kwenzakala umhlaba wonke jikelele okutshengisela sobala ukuthi kufanele ukuthi ngabe udaba lwe-global warming ngabe lungenelelwa nguwe wonke umuntu sibone ukuthi omunye lomunye umuntu ukhona indima ayidlalayo to ensure ukuthi siyakuvikela lokhu ukuthi kungaqhubekeli phambili indaba ye-global warming
manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ikakhulu kulabo abavela emazweni afana leZimbabwe abangani belokhu bengela bengakholwa ukuthi kuyenzakala
kudingakala uhulumende ukuthi aqhuquzele kakhulu ikakhulukazi uhulumende lo okhangelane leze environment ukuthi bazame ukuthi basondele ebantwini babhode ilizwe lonke jikelele bakhumbuze abantu ukuqakatheka kokuthi abantu baziphathe njani emhlabeni ukuba conservative ezintweni esiphila lazo noma ezinto esiphila kizo ikakhulukazi kwezinye indawo into ezifana lokuthi into zokuavoida ama-high emissions ayiyo akhoza kakhulu ukuthi kube ukufudumala komkhathi okubizwa kuthiwa i-global warming ukufudumala komkhathi lokaleko okugcina kusenza ukuthi izinto zingasakhontroleki kuhle kudingakala ukuthi bakufake kuzwakale kuhle ngisho lasezikolo abantwana babafundise abantwana kube yi-subject eqakathekileyo ngoba ingumgogodla wempilo zethu ingumgogodla wempilo zethu njalo ingumhlahlandlela wekusasa lethu ukuthi ikusasa lethu lingadifayine kanjani ngoba kungenzeka ukuthi sigcine sesiphile enkangaleni kungenzeka ukuthi sigcine siphila impilo esingasozesenelisi ukufuya esingasozesenelisi ukulima ngenxa yesimo somkhathi so kuqakathekile kakhulu lokuthi senelise ukuthi sibekwazi ukuthi singakumanage njani ukuzama ukuvikela ukuthi singazitholi sikukhalamithi efana naleyo ukuthi sigcine sisiba lokulahlekelwa kwezinto eziningi kakhulu ikakhulukazi imfuyo kube sesithi kakhulu ngezokulima ukuthi lathi thina abantu ekugcineni kuyasekuyikuphela kwethu ngoba nxa singatholi ukudla kutshengisela sobala khona ukuthi lathi sebe singaselayo ukuthi sizoba lenqubekela phambili enjani empilweni yingakho kufanele ukuthi abakufake kube yinto eqakathekileyo ukuthi kufundiswe kwenelise ukuthi kungene ezindlebeni zabantu kungene ezinhliziyweni zabo babone ukuqakatheka kokuthi abantu singazivikela njani endabeni ye-global warming
lo-ke bekungumnumzana Tifa wajabi Bango Dube ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala
siyabonga Chris kwezemidlalo kumidlalo yeCasablanca Premier Soccer League edlalwe namuhla iHighlanders inqobe iBlack Rhinos nge-1-0 FC Platinum layo inqobe iCranbourne Bullets 1-0 kwazothi iChicken Inn yanqoba iSimba Bora nge-1-0 layo iHerentals 1 Greenfield 1 Caps United kepekepe Bora 0 Ngezi Platinum 0. Kuhlelo abaculi bethu namhlasi lomculi we-hip hop odabuka eManama eGwanda uFatso Mafatso ogama lakhe lokuzalwa nguSipho Ndebele. Ufaso ucula ekwele South Africa njalo lapha uphethe idlalate lakhe elitsha.
Fatso mafatso wana musuthu MFT DDS Ikama ngufatso isibongo mafatso usala sentumbane. That's the people who said, don't you say I'm never check out by trolling. Tell me na people funa, money talk to you and nook, I'm petty jumbal. I'm not learning it all, but the tandem is when you call.
Ukuqala ngizothanda ukubingelela abalaleli nabalandeli endimini emculo ngaqala 2016 ngisiza amanye amaqembu then ngo 2018 indlela zami zama that is 2020 ngaqala ke ukuzimela mina hayi e-studio ngayikhafula amagama athinta umhlaba then ngaqhubeka ngishaya ama single track ngayikhupha i-album yami yokuqala last year owamanje usebenzisela ku-album yesibili
utshele malume Papaga ma pashi balu, uba chelengi yes, then come ne gulung, take it is a major, baby girl get you get wa, one get wa so. Every time I miss you, I feel crazy.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
mawungabe ufuna ukudownload noma ufuna ukuthenga online ukhona wonke ama online store then indlela zokuxhumana uFacebook Fatso Mafatso Music Entertainment Instagram Fatso Mafatso Twitter Fatso Mafatso TikTok Fatso Mafatso na ku YouTube Fatso Mafatso yonke indawo nje ngithola ngu Fatso Mafatso then inombolo ungithola ngalezi inombolo ezithi 0733-760-677 usifaka ikhodi yala eSouth Africa mangekho eSouth Africa ngoba ngilangilana eSouth Africa
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngithi ngiyabathembisa okuhle kuphela zoqhubeka uyenza umsebenzi omuhle uzobajabulisa
Awusuka madoda fatso mafatso insizwa yasemanama eKwanda ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa olivale lisayo yimi oyeno untunga milinkomo kololokwana kwamatukanduna gomba lume lakavuna mai nembeleko lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.